uChina Masa kanye lomgwadi ngabantu esibananzelela ukuthi ngazo zonke izikhathi bahlala bethela amafutha emlilweni ngabantu abafuna ukwenza amaprofile ngokukhulumela eceleni. Iyamazwi la atshengisa ukungahlakaniphi, atshengisa ukuthi ngumuntu ongayakhekanga ekhanda, ngoba siyananzelela ukubana okokuqala iSouth Africa igcina amaZimbabweans angafika angadlula 3 million. Kumele be-appreciate ukuthi uSouth Africa umakhelwane omuhle okwanisa ukuthi ugcine izizukulwane kumbe izizalwane zeZimbabwe fika inano elingako. Njalo kuyasidanisa kakhulu ukuza uChina Masa sithi abazake bethole lutho. Kuyasitshengisa ukuthi bale mentality ye-entitlement ukuthi bazitshele ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele behlale bengabantu abayamukelayo ukuze belalele.
UChina Masa uthi njalo ngaphandle kokuthi eleZimbabwe kalitholi lutho kwele South Africa. Lasebenzisa imali enengi kakhulu ligcina abantu beSouth Africa beANC ababe balekile elizweni labo bazocatsha eZimbabwe ngesikhathi sempi. Ungathini ngalokho?
Ngamazwi ekusitshengisayo again ukubana iZANU-PF ngabantu ababeliva ku-entitlement. Yikho lamhlanje eZimbabwe behlukuluza abantu beZimbabwe ngoba bazitshela ukuthi bona baye empini ngenxa yokuya kwabo empini sokusitsho ukuthi sebengayenza umathanda. Yikho babona sebeze bengenwa ikudakwa ipower ukuze ubabone sebeqalisa ukutshela ukukhumbuza labantu beSouth Africa ukuthi hayi lina saligcina ngesikhathi sempi, ngokunjalo kufanele likhangele eceleni noma siphambanisa. Kuyadanisa kakhulu ukubana iSouth Africa yathola uzibuse iZimbabwe sile 14 years. Namhlanje iSouth Africa is a mature democracy ngabantu abale tolerance, izinto zabo zingcono zihamba ngcono ukwedlula ezeZimbabwe. Kukanti iZimbabwe aluba yiyo ebambi South Africa ngezandla itshengisa ukuthi kuhanjwa njani, kodwa iZimbabwe size yedlulwa iSouth Africa. iZimbabwe yoso kumele ilifunde eSouth Africa. UChina Masa laba ngabantu abayiziqholo, abantu abangalaleliyo, abantu abangelani leZimbabwe, abantu abakhangelela ukuthi beluthe kumbe behuquluze umno. Ngokunjalo abakuthileyo konokho kuzayenza ukubana iSouth Africa singamhlawumbe singagcina sitshintsha amanyathelo, ngoba inanzelela ukuthi uhlupho lweZimbabwe luzagcina luchithekela kibo, ngoba zonke inhlupho zeZimbabwe abantu beZimbabwe nxa sebehluphekile, iSouth Africa is the nearest country abajayele ukuthi beyekiyo.
Amazwi kaNzimande wona uthini ngawo?
iZimbabwe vele ifuna khonokho, abantu beZANU-PF bafuna abantu ababaphumela egcekeni. Lokho kokubambambatha kumbe ukutshaya inja kufihlwa umphini ukuthi akula crisis. Uhlupho lweZimbabwe lulethwa ngama-sanctions, lokho sabona i-delegation siyigqoka ama-t-shirt sokuthiwa akukhutshwa ama-sanctions lani lani. Yizo izinto eziyenza ukubana uhulumende weZimbabwe engaguquki kumbe engaboni ukuthi iyenze kuhle, ngoba bananzelela ukubana omakhelwane bonke babambambatha babayesaba. Ngakho i-approach kaNzimande mbona icakathekile kakhulu, ngoba yenza ukuthi abantu beZANU-PF bebone njalo bebekwazi ukuthi hayi wonke umuntu kayithakazeleli indlela ababusa ngayo ilizwe.